tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 28 ngompalakazi 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ubona njengani amakills azaqhubeka ekhona njalo akula solution ekhona kathi ungasela lokuthi u-resistance kade nawo bethe ukuyengezelela ukuba ama-cash withdrawal limit lokubuya kwama-bond notes ukuzaqeda amakills.
Leqhubeka udubo lokusilela kwemali elizweni kubonakala indwendwe zabantu emabhanga.
Sina njengabatsha umnyaka mawuqalisa ke sizabe si-involve kuma-processes alungiselela kuba nomgawu ukhetho luka-2018 lube lulokuthula njalo lube lilokunanzelela ke amalungelo abantu ikakhulu thina njengabatsha.
Abasakhulayo bapha imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngelakusasa lelizwe ikakhulu kwezombusazwe lezenotho. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo izakhangela okwenzakale kwezemidlalo lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ziqhubeka ziqhela indwendwe zabantu emabhanga ekuphendukeni kukaZulu evela kukhefu leKhisimusi. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Inhlolisiso eyenziwe yiStudio 7 iveza ukuba amabhanga abalisa eleFBC, Ecobank, ZB Bank, POSB, KEBS, CBZ, Steward kanye leNMB Bank yiwo abele ndwendwe ezinkulu. Barclays Bank, Stanbic Bank, Standard Chartered Bank, lele Bank ABC, bekunganeno kulabantu abalutshwana. Ebhanga leIco Bank, kumgwaqo uNelson Mandela, bekuxokozela uZulu ekhala ngesiphatho esibi abasitholayo, kungela ochasisa ukuba kuyini inkinga, lanxa bevuke emadabuka kusa ukuyacinga leyo mali. Ingcwethi kwezemali zona zithi lesi yisibonelo sokwehluleka kwabamabhanga kanye lalo elikhulu lelizwe leReserve Bank, elihlezi lithembisa ukuba ukulethwa kwama-bond notes kuzoqeda indwendwe lezi. Enye yale ngcwethi kwezemali, uMnumzana Masimba kutshela, upha umbono wakhe ngalesi simo.
Ubona njengani ama-cues azaqhubeka ekhona njalo akula solution ekhona kathesi ungasela nokuthi u-Reserve Bank kade nawo bethe ukuyengezelela ukuba ama-cash withdrawal limits lokubuya kwama-bond notes ukuzaqeda ama-cues, kodwa ngaboni into leyo yenzakala ngoba abantu abaselathemba.
UMnumzana Mlondolozi Ndlovu ngomunye wabehluleke ukuthola imali ngaphambilini kwekhefu.
Esikubonayo singathi ayibona, hayi sebehlulekile ugazela labo ukubana balungisise indaba zemali, ngoba phela thina besithemba ukuthi nxa sokuphelanga lanamhlanje konke kuyabe sokulungisiwe, ngoba phela basithembile ukuthi nangu phela ama-bond notes angakuyaangathethi edubule imali.
Ethi akaboni luphela ngokuphangisa lolu dubo lapho uZulu elungiselela umnyaka ka-2017 ozikhanyelayo ukuba uzaba nzima.
Iindaba zemali kukhanya nani azikho seseduze nokubana zilungisise, ngalokho-ke kuzokube lenguquko enkulu kakhulu edlula nje kuphela ukukhuluma emaphepheni, nango phela lama-charges lawo kwakuthiwa azayehliswa kwamanye amabhenki lokho efanaka solokuthi ubana sebesibekile bona umsebenzi amandla abo njengebhenki. Iindaba zemali kukhanya nani azi.
Kwamanye amabhanga uZulu bethola imali kulandelwa iziqondiso zeReserve Bank of Zimbabwe esaziswa nxa isiphelile, ikanti bekungenjalo ku-Ecobank ekumgwaqo uNelson Mandela eHarare. Uzulethi lokhu lisenza ongaqondakaliyo lelibhanga kusukela ekuqaleni wayona le inyanga ziqhubeka zisibande indwendwe kilo lanqabe kuyilo ebelingcono ngesikhathi esedlule. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Esikhathini esinengi abasakhulayo emhlabeni jikelele bavame ukuveza ukukhathazeka kwabo ngendlela ezijiyeneyo ezifana lokutshengisela ezitaladeni kumbe ukusebenzisa inkundla zebulenjini eze-social media ukuze baphumisele abakucabangayo njalo beveza imbono yabo. Kambe abeZimbabwe bami ngaphi kulokhu? Ukuze sizwe okunengi, uMike Wobe weStudio 7 uxoxela abanye babasakhulayo laba njalo usethulela lolu daba.
Kungxoxo ayenzela lumsakazo, umnumzana Thandeko Zinithi Mkandla, ongumbalisi oke wasebenza kabanzi labasakhulayo, upha umbono wakhe ngalolu daba.
Iqiniso ukuthi abatsha befuna bengafuni, bethanda bengathandi. Isimo lebezikhona elizweni siyabathinta emine ekuseni lantambama lebusuku ngobana yibo abathwele nzima kakhulukazi.
Omunye njalo osakhulayo, umnumzana Gifts Ziba, ongomunye wabakhokhela inhlanganiso yonkankaso owetha jamuka noma sesijikile kobulawayo, uchasisa ukubana abatsha bazobe bedlala ndima bani kwezombusazwe eZimbabwe.
Thina njengabatsha umnyaka mawuqalisa ke sizabe si-involved kuma-processes alungiselela ukuba nomgawo ukhetho luka-2018 lube lulo kuthula njalo libe lilokunanzelela ke amalungelo abantu ikakhulu thina njengabatsha.
Bonke bobabili baphinde bapha umbono wabo mayelana lomthetho owalisa ukuvota kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni olokhe usachukwa lasedale lephalamende abapheshe bazama ukulwisa ukuthi baphiwe ithuba lokuvota besemazweni abiko kukhetho luka-2018 lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende.
Udubo esilalo kuleli lizwe uhulumende esilaye kalandlebi kalaleli ngezwa muntando kayiphikiswa.
Lokhu yikho esikubala njengokunye kokuphumelela kwezinto esasiziphusha thina njengabatsha kubana laba abapheshiya bavunyele ukuvota ngokuba bayisizalwane bangabantu abalamalungelo ke njengokuzalelwa kabo lapha ke eZimbabwe.
Esephatha udaba lukamongameli Robert Mugabe osevele ekhethwe libandla lakhe le-SANU PF ukulimela kukhetho oluzayo luka-2018, usiziba uthi le into edanisayo kakhulu kwabatsha balelo bandla, ethi ngesifo sakhe ngabe abasakhulayo kungakhathelekile ukuthi bangaliphi ibandla lezombusazwe baba lombono omunye wokuthi kukhethwa umongameli eseselamacebo amatsha angcono okubusa njalo bebambane baphiwe ithuba lokukhulumisana labadala ngalokho abakufunayo njengabatsha langokuthi ilizwe libuswe njani. Ukuze lifunde kabanzi mayelana ngalesi sihloko, hambani ku-www.voandebele.com. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hove.
Sokuqhamuke imbuzo eminengi phezu kobudlelwano uhulumende weMelika alakho ukuba labo lele Zimbabwe lamanye amazwe e-Afrika phansi kombuso kamnumzana Donald Trump. Yena uzathatha intambo zombuso kumongameli Barack Obama mhlaka-20 ngenyanga ezayo. Abanye bathi njengosomabhizimusi, umnumzana Trump ulakho ukuqakathekisa ukudlelana lamazwe alakho ukulethela eleMelika inzuzo kwezenotho kuphela. Ngalokho bathi eleZimbabwe lilakho ukuba semsamo wenhlelo zikahulumende kaTrump ngoba lingelalutho elingalulethela iMelika. UTrump ngokwakhe uhlala ekutsho ukuthi phansi kombuso wakhe eleMelika lizabuya kuqala kulawo wonke amazwe. Ngomdabu uhulumende weMelika wazakala ngokuqakathekisa umbuso okhululekileyo emazweni omhlaba kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. lapho uhulumende bamazwe ahlukumeza uZulu elemelika livame ukubafakela izijeziso njengokwenziwa kuhulumende kamongameli Robert Mugabe nguhulumende kamnumzana George Bush. Izijeziso lezi lokhe zikhona lamanje. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi kaboni kusiba lobudlelwano obugxilileyo phakathi kwemelika leZimbabwe phansi kukahulumende kaTrump.
Nxa sikhangela indlela umnumzana Trump aziphatha ngayo labantu adlala ngabo ukuthi egcekene ukuthi uzabe ngomunye wabantu labana abathi hhayi thina ukudlelana esikwenzayo lamanye amazwe yilokho kuphela okusilethela inotho. Singakuthi ngesikhiwa uyi-unilateralist umnumzana Trump ucabanga ukuthi no, nxa mina ukudlelana kwami lawo kungasoze kungilethele ukuthuthuka kumbe kugcine kwenza ukuthi mina ngibe le mali ubudlelwano bangikhona buqakatheka kangako. Ngale ndlela ngibona ngani i-America izaba lobudlelwano obuthize lamazwe e-Afrika ngendlela yokuthi nxa kusenziwa ama-deals ezifana nazenezo i-America ingaba le-benefit enkulu khonokho kuzenza ukuthi kube lobudlelwano lamanye amazwe e-Afrika. Kodwa ilizwe leZimbabwe okwamanje alilani okulenkangako, mbona kusesemasinyazana ukuthi sibona ukuthi umnumzana Trump angabe sithi ilizwe leyafo le-America lingatholani kweleZimbabwe. Ngibona ekuqaleni ubudlelwano lwakubuza lokufana nje lobungekho.
Ngezinye indlela uthi uhulumende kamongameli Trump kasoze aqakathekise kakhulu indaba ebezivele ziqakathekiswa ngabanye omongameli bemelika abagoqela umongameli Obama, indaba ezifana lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ikakhulu ngabakhokheli bamazwekazi asathuthukayo.
Asiza kuhlonipha kakhulu lokho ngendlela yokuthi phela umnumzana Trump ulo budlelwano obukhulu obukhanya buphakeme lamanye amazwe asebenza kwele Afrika afana le-Russia angela ndaba lakho ukuthi hayi kufanele kube lungelo labantu. Engibonayo ukuthi vele i-Afrika kumbe iZimbabwe uzothatha isikhathi ukungaqala ukucabanga ngayo. Ngakho ngibona ngani inhlelo lakamapholisi azachiwa ngumnumzana u-Obama azahlale khona kweminyaka emibili emithathu engakantshintshwa kangako uTrump esezebhizi ngezinye izinto ngoba phela izwe leZimbabwe lizabe lisekugcineni komsebenzi wakhe uzalikhangela nxa senzezinye izinto azicabanga ukuthi siwathe kakhulu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxelayo eseBhilithane. Izizalwane zeZimbabwe ebezethekelele ekhaya ngekhefu leKhisimusi zivela kwele South Africa zithi zidane kakhulu ngesimo esingasihle ezisithole ekhaya. Labo asebele minyaka bengayi ekhaya bathi bethu soyikujujuka kwezakhiwo koBulawayo, isimo seBulawayo Center, amagodigodi emgwaqweni, ukuvalwa kwamafektali lobuyanga nje emphakathini jikelele. Kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Bahlaba omkhulu umkhosi abeZimbabwe abasebenza kwele South Africa ngesimo esibi abasithole ekhaya ngesikhathi bethekelele ngekhefu leKhisimusi. Bakhona bathi badaniswe ikubona amafektali amaningi koBulawayo asengamanxiwa. Unkosazana Sicelisile Khumalo uthi uzowusizi ngesikhathi efika eBulawayo Center esifana lonxiwa nxa uqathanisa le ndawo zakwele South Africa ezakhiwa sikhathi sinye layo. UMakhumalo ubamba owangaphansi nxa esekhuluma ngesimo sezakhiwo ontutu ziyathunqa.
Ama-building asedilikile, avidlikile, amangobongobo awabonakali nokuthi kusedrobheni, ungathi kusemakhaya, imiduli ayisenapenda, ayikho nje into ebonisa ukuthi iBulawayo riZimbabwe ngaphinde ivuke.
Unkosazana nomaqhawe moyo uthi akusakhulunywa ke ngamagodigodi emgwaqweni, abanye abathi sokufana nje lokuthi kugcwele iziziba lamachibi emgwaqweni.
Imgwaqo yakhona akulamuntu oyilungisayo. Amapotholo lokho engizeleleka semakhulu sengathi ngamadishi. Nxa izulu linile kuyagcwala amanzi beso kukhozela ama-accidents ngoba abantu baye bevika amaleni wona lala amaphotho besiyangena kumaleni ezinye izimoto bese sigcina sezichayisana.
Akusakhulunywa njalo ngobuyanga ebantwini njengoba emakhaya labo abangelasihlobo eseGoli sebephila ngengqoqo zomlomo nxa bengasatholanga ukudla kosizo enhlanganisweni ezisiza abantu. Umamoyo uthi uthukutheliswe yikulala kwabantu emizileni emabhanga abanye beqeda amalanga le mali yakhona bagcine besuka bengayitholanga.
Emabhenki awulamali uyatshona ilanga lonke ulayinele i-$20 wozathi ufika ngikhaya ingasekho sokumele kusasa futhi uzolayina. Lakho kwesinye isikhathi vele uyayiswela uqeda imali lokho ugada imchova kodwa usiyabuya ungelalutho.
Enye njalo injiva uLizwe Sibanda uthi sekuba mangalisa ukuthi injongo yama-bond notes ibivele ingeyani.
Besicabanga ukuthi ama-bond notes lawa azasiza ukuthi ama-line lawa inciphiseke kodwa hayi kulobunzima. Eyi njengoba isikolo sesizavulwa so asazi ukuthi sizophephela kuphi.
Uthi inkohlakalo yamapholisa omgwaqo yiyo echiya abaningi bengelamathe njengoba ethi kwezinye indawo amapholisa abebangisana ukuthola imali yesifumbathiso.
Uyazi emgwaqweni awuhambeki asimapothole wena. Phezu kwamapothole behlangela amapholisa eyi akunzima. Kodwa simanga enginanzelele ukubana amapholisa lawa yebo bakhona siyabonga. Kodwa lapha bakumisa khona abadingi izinto eziningi abakufunayo kuphela imali.
Unkosazana Khumalo uthi kuselela komsebenzi sekuphendule izihlobo zabo zaba ngomachayinyoka kanti ke izibhedlela seziphenduke zaba zindawo zokuyathola incwadi yamaphilisi umuntu okufanele ayezithengela wona ekhemesi.
Angazi ukuthi sizophila kanjani ma iZimbabwe isiba nje. Besicabanga ukuthi mhlawumbe izoba ngcono kodwa akunabungcono. Ubungcono bakhona kuba wesi.
Abanye ke bathi kulobufakazi bokuthi uhulumende kaselandaba labantu. Iningi labeZimbabwe laba bathi sebehlele ukuqoqana ngendawo abavela kuzo bebonisana ngokuthi kuyini abangakwenza ukuthuthukisa indawo zabo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela izinqumo zezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ezomnyaka ka-2017. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlengi kwele India lokhe bedinga abangabe besinde engozini yokuwa kwesitimela ezintabeni ngenyakato kwelizwe lamhlanje ekuseni. Amapolisa athi lingozi ibulale abantu ababili kwalimala abangamachumi amane. Lingozi yenzakale esigabeni se-Uttar Pradesh, isitimela sesizafika esigodlweni iNew Delhi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika ephathelane lempi yokulwisana le-ISIS ekwele Iraq la kwele Syria.
Isigodlo sebutho leMelika esePentagon sazise ngokubulawa kwabakhokheli abathathu beqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIL libutho lomanyano. Ababili babo uSalah Gomat loSemi Dido yibo ababikwa bekhokhela ekuhlaselweni kwesigodlo seleFrance eParis mhlaka 13 Lwezi ngomnyaka kaphelileyo ka-2015. Owesithathu uWalid Yaman nguye owaqoqa ukudubuka kwebhomba elalithiwe emzimbeni welinye lamalunga leqembu leli kwele Belgium nyakenye njalo. uBrett Magig isithunywa esiqakathekileyo sebutho lomanyano uspecial envoy for the Global Coalition to Counter ISIL uthi abathathu labo bebelukuluhlu lwenkokeli yabe-ISIL ezingelwa ngamehlo abomvu enye yayo asebeyenelise ukuyizingela beyibopha loba ukuyibulala emhlanganweni lentatheli zindaba uMagig uphathe ngokuphumelela komkhankaso wabo wokulwisana labalwa becatsha laba kanye lokuncipha kwendawo ezahluthunwa ngabalwa becatsha laba ezilokhu ziphansi wombuso we-ISIL kanye lokwehla kwenani lababa lesifiso sokungena kubutho leli phakathi kwezizalwane ze-Iraq lezakwele iSyria. Waphatha njalo ngodaba lokubhidlizwa kwesigodlo eziningi zabe-ISIL lalapho abathola khona usizo lwemali lendlela abathumela ngayo imbiko ikakhulu ebulenjini be-intanethi lokubhidlizwa kobudlelwane babo endaweni ezinjenge-Libya, Chad, Basin, lakwele-Afghanistan. Magig uphinde waphatha njalo ukuqiniswa kwempi yokulwiswa kwabe-ISIL ikakhulu emikhankasweni yokukhulula iMosul le-Raqqa. Kodwa waphanga wathi ukuphumelela kwabo kulimpi kuze ngokulahlekelwa okukhulu ngakucelela ebutho lomanyano kwafa amalunga ebutho leMelika amahlanu lakucelela ebutho le-Iraq akwafa abambalwa. Kuthi ke kucelela be-Syrian Democratic Forces kwafa amalunga ebutho edlula inkulungwane iyodwa emizameni yokuhluthuna indawo yeManibu kwele-Syria. Ethi uMagig uqakathekile ukuba indawo zonke esezithethwe libutho lomanyano lisebenzelana lozulu walezo ndawo. Kuncede kakhulu ukuqhubeka liphethe lezo ndawo livimba iqembu le-ISIL ukuphinda lizithathe njalo. Esithi limpumela ibe khona kungenxa yokusebenza kwalo gadalala ukuvuselela ezomnotho, inhlala kahle kaZulu kanye lezombusazwe ukuze abantu bakhululeke ukubuyela emizini yawo bayiqalisa impilo yabo kakutsha kungela kwesabela ukuliswa lokugqilazwa ngabe-ISIL. U-Special Envoy Magig uqhubeke ethi laloba i-ISIL iseseludubo izizalwane ze-Syria lezakwele-Iraq lokhu ezilwisa ukuthi kube lokuhlaliseka emazweni lawo ngokusebenzelana lebutho lomanyano laloba kusese lezikhece lapha lalapha ya lapho abeqembuleli abathola ithuba lokuyenga abayabe bese belahlekelwe izingqondo ngokwenzakala empilweni zabo babe sebekhetha ukungena kuqembuleli ele-ISIL.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika ngempi ye-Syria le-Iraq. Intatheli zindaba ithi ezemidlalo uJoseph Njanji ukhangela ukwenzakale kwezemidlalo ngo-2016.
Isimo somnotho singabe singamanga kuhle elizweni kodwa amaqembu amela ilizwe emidlalweni eshiyeneyo atholakale esenelisa ukuphatheka kumncintiswano yezinga laphezulu ngomnyaka ka-2016. Elinye lalawo amaqembu ngele Mighty Warriors lona eliphatheke kumidlalo ye-Olympics kwele-Brazil ngenyanga kaNcwabakazi laphinda njalo lamela ilizwe kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa equtshelwe elizweni le-Cameroon ngenyanga kaLwezi. Alisaqhubanga kuhle kodwa leli qembu leMighty Warriors kumncintiswano yomibili njengoba liphenduke lingazange linqobe ngisho kowodwa kuyo yonke imidlalo eliphatheke kuyo. Ekhuluma ngemva komncintiswano we-LM Auctioneers ensukwini ezedluleyo, umqeqeshi weqembu leMighty Warriors uShadrack Mlauzi uthe kumele kuthuthukiswe imfundiso yabaqeqeshi abasebenza lamaqembu abesifazane ukuze ibhola labesifazane lithuthuke elizweni.
Iziphiwo zikhona elizweni, amaplayers akhona, sibula le talent, kodwa kufunekayo ukuthi inxa singabasekela sinazelele ukuthi lapha lalapha amankazana safuna ukuphathiswa sibili coach education but ukuthi iqakathekile.
Kucelela besilisa iqembu lama-Warriors liphumelele ukuyadlala kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ezaqhutshelwa elizweni lase-Gabon ekuqaleni komnyaka ozayo. Amalungiselelo aleli qembu ngesikhathi somkhankaso wabe ngahambi kuhle kodwa lenze izimanga laba yilo lodwa iqembu eliphuma emhlubulweni wezansi yezwekazi lase-Africa elizaphatheka kwimidlalo ye-AFCON ngenyanga kaZibandlela. inhlanganiso ebona ukuqhutshwa komdlalo wenguqu yezifa iqhubekele phambili ibhekane lodubo lwemali. Njalo ke kwaba le mizamo yokubalekela izikwelete zayo ngokuguqula ibizo isiba yiNAFAS phakathi laphakathi komnyaka, kodwa lokhu kwehlule. Umnyaka uphela nje kulokufuthelana phakathi kwenkokheli zomdlalo wenguqu elizweni, osekudale kuba inkokheli yezifa icotshe abantu abambalwa ebholeni abagoqela umkhokheli weqembu leHighlanders uPeter Dube kanye lesiphathamandla saleli qembu uNdumiso Gumede. Lesi sehlakalo sidale inkulumo ethi inkokheli yezifa izama ukubhidliza iqembu leHighlanders. Njalo ensukwini ezisanda kudlula uGumede uthi livele liyake libhekane lakho okufana lalokhu iqembu leBhoso yikho kwaze kwaqala ingoma ethi kayisoze yibulawe.
Yikho phela sokuvela ingubendwa besithi kayibulawe. Babesithi kayibulawe. Babesithi kayibulawe.
Loba nje kungela kuhlaliseka emdlalweni wenguquko leZimbabwe. Umkhokheli wenhlanganiso yezifa uPhilip Chiyangwa nguye okhethwe ukuba akhokhele inhlanganiso yeCOSAFA kukhetho oluqutshwe ensukwini ezisanda kwedlula. Kusigaba se-PSL iqembu leCapes United ilo liphakamise isicoco seligue lonyaka, ukuthi iqembu elingene lonyaka elenkezi Platinum liphakamise inkezo enkulu elizweni eyeChibuku Super Cup. Lokhu kusho ukuba womabili lawa maqembu yo azamela ilizwe leZimbabwe emncintiswaneni yokudinga intshantshu zezekazi lase-Afrika ngomnyaka ka-2017. Ilizwe leZimbabwe lonyaka lithumele iqembu elilabantu abangamachumi amahlanu lantathu abagoqela abadlali abaqeqetshi kanye leziphathamandla kumidlalo ye-Olympics yona eqhutshelwe kwele Brazil, kodwa akula ngitsho loyedwa umdlali wenelise ukuthola imendulo. Umbhukutshi olodumo emhlabeni jikelele uKirsty Coventry uthethe umhlala phansi ngemva kwalimidlalo esele minyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa. Abadlali beqembu leMighty Warriors bathe bephenduka ekhaya ngemva kwemidlalo ye-Olympics badana kakhulu lapho bephiwa imali zokugada ezokubuyela endlini kuphela, bonakade bekhangelele ukubongwa inhlanganiso yezifa lohulumende. Amanye njalo amaqembu abesifazane aqhube kuhle ngomnyaka ka-2016 ngabalisa elamantombazana ale minyaka engamachumi amabili lanye amela ilizwe emdlalweni we-hockey kanye lamela ilizwe emdlalweni we-netball. Iqembu lehockey lifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba eqhutshelwe elizweni leChile ngenyanga kaLwezi, ikanti le-netball liza kuyamela ilizwe lezizwekazi lase-Afrika kumidlalo ezaqhutshelwa kule Botswana ngomnyaka ozayo. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona lizaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa ezihlengeni zase-West Indies ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Ingqungquthela yomdlalo wenqindi uCharles Manyuthi uqhubekele phambili ephakamisa ilizwe leZimbabwe njengoba yenelise ukuvikela isicoco sakhe eseWorld Boxing Council kusigaba seWelterweight. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni njalo indwendwe ziyabonakala emabhanga. Abasakhulayo bapha imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngelakusasa lelizwe ngomnyaka ozayo. kwanele okwalamhlanje izihlobo esithandekayo olivalelisayo muntungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.